Kodwa kwesisikhathi uhlupho luba khona ukuthi izibhamu lezi zisuka zibe ilezi zibhamu ezidlula ezithwalwa ngamapholisa asebenza emgwaqweni amalanga lamalanga. So siyabona ukuthi uMongameli uBiden lamaye ama-policy makers bayapropose ama-restrictions athize okwenzela ukuthi kungabi lobani lobani okwanisa ukuthi ebambe umbhobho. Ikakhulu ungakhangelela abantu ababe bengaphilanga engqondweni, abantu abalama-criminal record, yibo abantu okumele bekhangelwe kunokuthi bengakwanisa ukuthi bethole imbhobho. Njalo lokuthi imbhobho leyi ingavunyelwa ukuthi nxa umuntu sebhubhile ibe yilifa lokuthi umuntu engabhubha impopo le idlule iye ebantwaneni ngoba isikhathi abantwana labana babe ngala background right. So indaba yempopo kumele sibili kube lama-restriction ngombono wami, kumele kube lama-background check anzima. Njalo lo hlonzi lwempopo etholakala ebantwini kumele ikhangelisiswe ingabe yimpobho edlula le ethwala ngamapholisa, ngoba esikhathini esiningi amapholisa athi efika lapho kudutshulwa khona bebe overpowered ngabantu abathwele impobho elo hlonzi oludlulako. Siyazi ukuthi kuthiwa eMelika 4 out of 10 abantu abadala bayatsho ukuthi balompobho. So into enzima leyo, abantu abaningi bale mpobho ngoba bafuna ukuthi beziprotekthe bona beziprotekthe leemoli zabo, yilihlupho lukhona. So isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi lapha they believe ukuthi kumele bebe lempopho leyi. So kunzima ukuthi impopho leyi ithathelwe abantu.
Abe bandla lama Republicans yibo abakhanya befuna ukuthi kungabi lemgoqo yokusetshenziswa kwezibhamu. Uthini wena ngalokho?
Khona kunjalo i-administration kaBiden, lamanye ama-administration ama-Democrat akaba khona ayande ukuzama ukuthi befake ama-restriction endaweni zezibhamu, ikakhulu izibhamu ezilohloni. Njalo lokuthi ngubani ongathola isibhamu kutheni ama-background check. Kodwa kwande ukuthi ama-Republican lama-raw voters amaningi abavumelani lokuthi bethathelwe impopo yabo, ngoba kulabanye ababelieve ukuthi impopo le kumele bebe layo okwenzela ukuthi i-government yawo ingeyile ukwenza abakuthandayo balelungelo lokuthi bethathe impopo beliswane le-government ekhona. So indaba ye-Second Amendment iyahlupha. Njalo ama-Republican amaningi kabakuboni kuqakathekile ukuthi kube lama-restrictions entweni zezikhali. Kodwa siyazi ukuthi uBiden into ayifisayo. Njalo isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kungaba le mass shooting, abantu abaningi bekhulume ukuthi yebo kumele kube lama-restriction.